awukala vele khona kuyamangalisa ukuthi amasotsha atholakale esephila esezigabeni ehlukumeza abantu ngendlela isimo esikhona. Kuyikuthi kubonakala kungani ancedisa ulondolozo ukuthula. Akusokulondolozo ukuthula, indlela ahlukumeza ngayo abantu nendlela aziphethe ngayo. Konke khonokho kutshengisela ukuthi kukhona okukhona okubangela ukuthi laba baqayise ukukhuluma ngale ndlela. Siyakwazi ukuthi indaba zomkhonomi nomumo elizwe nje wonke kwezepolitiki jikelele usubehlula, yikho sebeqayise ukukhuluma ngale ndlela. Kanti vele njenganini lapho amasotsha ake athunyelwa ukuthi ayelondoloza ezokuthula elizweni langakibo, akukaze kwenzeke lokho. Kanti umsebenzi wamapholisa lo, amasotsha aphume siyancedisa ukulondoloza ezokuthula kwamanye amazwe, hhayi elizweni langakibo. Ngazani kule mpi, akula mpi Zimbabwe.
Bathi njalo abebutho baphakathi kokucwayisisa imbiko yokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha, njalo amasotsha azatholakala elecala azajeziswa kabuhlungu. Ubona kusenzakala lokho?
Akusoze kwenzakale ngoba nxa ngakade beqinisekile ngento enjengaleyo abayikhulumayo. Nampani abantu babulewe, abantu abangu-7 ngo-August mhlaka-1 umnyaka lo odlulileyo. Akula lutho olwenziwayo, kwasethwa ikhomishini. Ikhomishini kaMoklanti leyani yakubeka sobala ukuthi amasotsha abulala abantu. Yazi yathi kakucunziswe ukuthi kahle kahle ngobani abaye bekwenzile, nxa kwenzakele, nxa betholakala abantu labo kumele babotshwe. Akula lutho olwenziwayo. Angiboni ukuthi baza kwenza namuhla ngoba umhlaba usukhuluma kakhulu ngakho. Nalaphana bakhuluma akuzange kwenziwe lutho. Indlela nje yokukhuluma nje yokudlulisa isikhathi leyo abazama kuyenza.
Ukhona ukuqhubeka kwamasotsha esemphakathini kuba lomthelela bani ebantwini?
Kwenza abantu bangathandi labo ababusayo esingathi zinkokheli zabo. Kwenza abantu baphile bephilela evalweni. Kuphinde kube wesi nxa sikhangela ukuthi amasotsha la vele alembali ezigabeni eziningi esingathi emathebelelendi nakwezindawo zemashonalendi, lapho kwathi vele impi sithola uzibuse ayehlukuluza abantu, abulala abantu, singalibali indaba yekukrawundi. So abantu baphilela evalweni ngoba bewazi amasotsha vele asobantu ongabathemba, ongaphikisana labo, abalethi ukuthula. Manje njengobana sikwazi amasotsha abhizi ahlukuluza abantu asebangele amakhesi amaningi awerephu, abantwana abahluphekile, konke lokhu kuthelela ukuthi kube nenzondo, kungabi lokuphila okuhle ebantwini kuzulu wonke jikelele. Yikho kwenzakalayo.